mawuthwa umngameli uchaye umuntu uba lidaba olukhulu kakhulu omangalisayo ukuthi abaphephandaba akakhulumende lemsakazo ikanye ne-TV yazange bephathe ngale ndaba kibo kube ngani indaba engazange yenzakale kodwa akumangalisi kulaba ikithi esikwaziyo ukuthi bekusenzakalani ekhaya kunsuku lezi ezedlileyo siyakhumbula okwenzeke echinoyi kuma weekend ladlileyo lapho ugrace othethisa ukhulumeli sikamongameli ugeorge jaramba emthethisa ngendlela asebenza ngayo laphatha ngayo amaphephandaba engibona kuhlonzakalayo ukuthi ama-editors amaphepha la abe lokwesaba behluleka lokuthi bebambe njani indaba le ngoba akulanye indlela esinga-explaina ngayo ukuthi bezinganakuzange kwenzakaleli ukuthi nganakula nto eyenzakalayo mayelana lo nkosikazi ugrace mkaka
ngezinye indlela uchaaramba nguye othe emisakazweni lamaphephandaba kahulumende la lingayilokothi lindaba afuna ngiyangiswe okwedlula okwenzakalayo
ngibona loba engazange ikhulume uCharamba ama-editors ngabe belokwesaba ngoba bengazi ukuthi beyiphathe njani engibona kusenzakalayo ukuthi laye ugeorge Charamba enxeke ngalezi nsuku laye ukuthi laye-ke ethule ukubamba indaba leyi ngoba okwenzakala okwamehlela ngaloliyani usuku ethethiswa phambi kwabantu kungenzeka ukuthi laye kakwazi ukuthi ebambe njani into lezi ukuthi uyabatshela ukuthi bebhale izitori bezimisa ngalolu hlobo ngoba kazi okungamvelela bokani indoda nje sihlezi laphana engakwazi ukuthi ibambe ngaphi chiye ngani lama-editors la aswele i-direction ukuthi bebhale izitori lezi kumbe engibona kwenzakaleyo ukuthi bapho ngokuthi ngcono selichiye singalithinti ngoba bengakwazi ukuthi ngalithinta kunokuzayenzakala kiwe
ekamnangagwa eyokugula kwakhe bayiphethe njani
lakho kube njalo kuthe kusenzakala bathule indaba le ithe isenzakala egwanda ngomgqibelo ngesonto amaphepha azange ebhaleli kuthi kathi lamaredio azange ebhaleli sibone ukukhulunywa ngalo ngemva uminister of information uChris Mshowe esekhiphe i-statement esesitsho i-side ye-government otshengisa ukuthi lakho basabile akufanani lekuqaleni ukuthi bebezahle bebhale betsho ukuthi amaphephandaba lama-radio station bebebhali kakhulu bekuhlangothi lukanandaba so ngibona lapho kubathethe nge-surprise azabe bebe ukuthi belibambe ngalolu daba.